Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Chana njani mthakazo muhle livuka njani mthakazo muhle holamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu kumphalakazi 2019 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi 2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona esibhedlela owenyanga ezine lonyaka eselatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Ngokutsho kwamaphepha ndaba kahulumende, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise abantu ababuthane e-trade fair kobulawayo izolo ukuthi uChiwenga uyehlolwa ngodokotela bakhe i-medical review ngesiNgisi. Umbuthano lo ubungo ukukhulekela ilizwe. UChiwenga uthwalelwe kwele China ngontulikazi esuswa esibhedlela kwele South Africa ehanjiswa kwele China lapho alaliswe khona waze waphuma ngenyanga ephelileyo. Ekuphendukeni kwakhe umangalele umkakhe akhanya esesehlukana laye uMary Mbayiwa emapholiseni esithi uke wazama ukumbulala esesibhedlela kwele South Africa. Sikhuluma nje umkakhe uvalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo umelele ukuthonisiswa ngaleli cala kanye lamanye awenkohlakalo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi akhulekele umnumzana Chiwenga.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inengi lithi u-2019 ngumnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa kungenwa nje emnyakeni omutsha ngoba ubugcwele usizi lobunzima obumangalisayo. Umnyaka lo uqale ngokubulawa kwabantu abalitshumi lambili ngamasotsha lamapholisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela phezu kodaba lokukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende. Inhlanganiso ezigoqela iZCTU zaziqoqe ukukhalala umsebenzi zakhuthaza izisebenzi ukuthi zihlale emakhaya, kodwa abanye bangena ezitaladeni kwathi abanye bagqekeza ezitolo bantshontsha ukudla lempahla. Ukukhalala umsebenzi lokhu kwaqala mhla ka-14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwamalanga amathathu sokulomonakalo omkhulu ikakhulu kobulawayo laseHarare. Amasotsha lamapholisa ahlasela abantu mahlayana ebangenela lasezindlini abulala abalitshumi lambili. Abafika kumakhulu phose amabili balimala kakubi ngemva kokutshaywa lokudutshulwa. Abanengi babotshwa njalo sikhuluma nje banengi abaphikayo emajele ngemva kokufunyanwa belamacala agoqela awokweba la okubangela udlakela. Bakhona abesifazana abathi badlwengulwa ngesikhathi behlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. uhulumende wachothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu laba kwamanye amazwe afana leMelika leBhilithane. Kodwa uhulumende wakulandula ukuthi amapolisa lamasotsha yiwo ayehlukuluza abantu esithi kungaba kuyizigilamkhuba ezazintshontshe amayunifomu amasotsha. Isehlakalo lesi satshiya abantu abaningi bethithibele njalo umnyaka uze waphela abantu bekhonona kuphela ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kodwa bengafuni ukutshengisela ezitaladeni. Abake bazama ukutshengisela abagoqela abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Atuzi batshayiwe ngamapolisa kanye legqweta labo umnumzana Doug Coltart. Odokotela labo baxotshiwe ngobunengi phezu kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sikhuluma nje umumo mubi kakhulu ezibhedlela. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu labebandla le-MDC bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke esephula amalungelo lonyaka abantu bebotshwa mahlayana. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uyakulandula lokho esithi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo njalo usebenzela intuthuko kaZulu.
Umuntu otshintshileyo, umuntu olalelayo, umuntu ongu-president olalelayo, is a listening president uMnangagwa. UMnangagwa uthi abantu kuqala, uthi the voice of the people is the voice of God. Ikhonoko yiko sihamba ngakho, Zimbabwe is open for business. Yiko kuhamba ngoMnangagwa, buyanini abantu bephandle singabhilini isolation. Kodwa abantu baphosela izipanela bayakhiya, 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 bayakhiya. Bayakhiya ukuthi abantu bahluphe kuze bethole ivoti kusasa.
Kepha umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe.
UMnangagwa kawinanga kukhetho njalo nje litheli nalithatha kumgabeli limthathela ukubusa ngendlela engekho emthethweni. Lapho icisinkwa siyidola, namhlanje isinkwa sesiyi-$25. Lapho icimpuphu, i-5 kg yayi-$2 something, $3. Namhla i-5 kg sesiyithenga nge-$50. Mina lo bengivalelwe nguMnangagwa kobulawayo, kuthiwe khona ngabantamba amanga ukuthi la ntshontshi ikhethu. Uma ugabe lokho wahlalayo ekhethweni from 1980, ulabantu abathathu nxa ngaphohlisi, abathanja nge-treason, omunye wangkhona wayenguTswangirayi. Namhlanje uMnangagwa lokho engenileyo, sesingu-23 abalandeli be-MDC lapho lithatha khona ko-treason.
Ngaphandle kocuku lwamasotsha lamapolisa kanye lokutshabalala komnotho, umnyaka lo ubumubi kakhulu nanku kulendlala ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo ngokudla zithi indlala le izaqhubeka njalo eminyakeni ozayo ngoba kungelazulu. Lanxa kunjalo inengi lithe likhulekela ukuthi umnyaka ka-2020 ulethe inguquko njalo kube lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Impiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuthi isivule amacala enkohlakalo angamakhulu ayisithupha etheswa abantu abagoqela abaphatha intambo bakahulumende, abahluleli bemithethwandaba leziphathamandla zamankampani, isiphehle imbono etshiyeneyo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi baphakathi kokuphenya amacala elawa njalo bazawatshutshisa ngokuphangisa. Uthe phakathi kwamacala alikhulu asebewaphenyile angamatshumi ayisikhombisa lane aphatha abantu abaphakemeyo. Inkohlakalo ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe njalo iningi lithi uhulumende ugcwele izikhohlakali yikho nje sehluleka ukuvuselela umnotho. Lanxa abanye bewamukela kuhle umbiko wekhomishini le abanye bathi kababoni kusiba lotshintsho ngoba sokuyinhlala yenza ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibotshwe kodwa ziphange zikhululwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuhle ukuthi babe namacala abanandelelayo ukuthi asetshenzwe, kodwa kuhle kakhulu ukuba abantu bathutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangkhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi bathwale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo, okuyabe kwanele ukuthi
lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamtshutshisi ukutshutshisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye, kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho, ingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo, kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo, kanti njalo kube labatshutshisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nga ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuzasebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abatshutshisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga, amapholisi aphezulu kabathembakalanga, kube sokusiba nzima ukuthi ungazwili samacala enkohlakalo endaweni enjengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela, mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe belecala lezopolitiki basibe kuletha kuyo ukuthi inkohlakalo. Kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe, kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokushutshisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba ezama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye, ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olulwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini le, uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yukuthi nanguyani ubani obotshiwe sejuthisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years, imali ayetshontshile sithethwe, sisakhe izikolo lezibhedlela lemigwaqo, hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlalweni phezulu, kungaba kuhle lakho ma ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa, ungeba uyangena esitokisini uhamba amakhiya aphoselwe thathathu. Kodwa kwakhathesa ngibona ukuthi ukhona umuntu osalwesabayo ugatsha lokulwisa inkohlakalo ngoba kakukabi lo muntu lo yedwa osethuthiswe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
Umongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamtshutshisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwani ophethe ugatsha lwabatshutshisi, ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena, kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguye okuphatha i-NPA, kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguye ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabatshutshisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafanelanga khona, kuthi nxa sesehluleka usumangala lawe engathi yinto kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abatshutshisi abazalandelela amacala wonke.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo. S Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ithe kulepolisa elifileyo ngomgqibelo eKadoma ngemva kokuhlaselwa ngotyeketya abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashirugwi ekade behlome ngembemba lamarekeni. Ipolisa leli vele linde eGood Hope Mine yona ebikwa ingeyomngane kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Peter Harry Tatos. Inkundla ezimlife.com yona ithi igama lentombazana efe ngomgqibelo ngemva kokugancela ewayeni esemdulini weQueen Sports Club kobulawayo izama ukungena kulenkundla ngokufohla nguChantel Sibangilizwe Ndlovu ohlala eCountry Park. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukulibingelela kustudio, ngibingelela abalaleli igama lami ngihlanganani ngakwancwebeni lapha eJohannesburg. Ngomunye lami kangiyanga ekhaya ngesimo somnotho nje esikhona elizweni nangesimo sempilo. Kubuhlungu kakhulu mpela ukuthi-ke ma sibuka iminyaka ihamba siloka sikhula lathi sibona isimo sezomnotho nesimo sezempilo kulela ilizwe lakithi singakakuguquka. Kungekho nguquko, kubuhlungu kakhulu mpela kuyikuthi-ke uhulumende yena lo kuyena esiphetheyo. Into engizathanda ukuthi ngiyitshene nje abalaleli bonke, umlayezo wami ufike nje kuzo zonke indawo. Okuyikuthi-ke uhlupho esilalo, lo hlupho esizaqhubeka silalo ikuthi akula investor ezabuya izo investor kulela ilizwe ma sisaselo hulumeni nalokhu nguye ophetheyo, ngoba ama-investor akabhekelelanga ukuthi ngibani onamandla angakanani, kodwa into abayibhekileyo ukuthi imali yabo abayifakayo kulelo lizwe isafe kangakanani. So loko kuchaza ukuthi there is no direct investor ezakwazi ukuthi ingene lapha ifake imali yayo, ngoba it's a high risk. Lela ilizwe maybe ngaretha maybe number one imhlaba wonke, kuba le risk nje yoku-investa lapha, ngoba there's no guaranteed ukuthi ungafaka imali yakho lapha ukwazi ukuthi uyithole back. Akungabantu okuyibona ukufanele babe ngama key players kulowo mnotho basayidilayiniwe ngabantu abangafakwanga kulelo hlelo lezomnotho, okuyikuthi thina sinje singabathwakazi imathebelele nje yonke nje ezehodlo. Ngokubona kwami mina ngibona kuyiyona ndawo emgogodla walela ilizwe.
Salibonani basakazi bakastudio 7, ninegama lami uJethile Moyo obuya kota bona umfule ngiphuza kungusimukhwe sobhuku wami kungunjabulo Mona. Ngithanda ukubingelela bonke abantwana baseZimbabwe abasebesabalele imihlaba nemihlaba bebalekezela kubo ngokuhlupheka. Ngithi unyuye omuhle uNkulunkulu aze basize kuze kulunge ezweni laseZimbabwe, sibuyele ekhaya singabaphilileyo. UNkulunkulu afake isandla kulelana lizwe elokuhlupheka. Ngiyabonga abasakazi bami abahle.
Njani bakithi basakazi bakastudio 7 labalali bakastudio 7? Hhayi, siyalibingelela bakithi njengoba sedlule lo khisimusi okomeka ngaka, singakaze simbone thina abanye lokhu esazayo. Yikho lo okhulumayo ngoba kwena ophuma esawunda umntwana esotsha umntwana ephelila nguye okhulumayo. Bakithi ngifuna ukuthi ngike ngibone ngikhulume ngombono wami ngale ndaba yokuthi u-2020 bakithi mali kubheka kahle nani abantu beZimbabwe kubheka. Angeke abe ngcono u-2020, azayizohoma wese ngamambheki into yoku ezohoma wese ezilonge usabusa yona leyi iphathi yabo abathi izanu eyathatha umbuzo ngo-1980 kuzokuyela manje liyobe ithengisa abantu ukuthi ibekezelani, ibekezelani yini ukubekezela kakhulu bakithi ngakuya ngami ngabe mina ngithi ake limise abantu abafana noGawule bengangeni kulolu hlelo lingabokhuluma nabo ayezama ukudinga abokhuluma nabanye abantu bezalo mhlawumbe abangcono abanengqondonyana. Siyazi vele bonke ngamasela ngoba abafuni ukusebenzela ilizwe, basebenzela emaphoketini abo. That's why bavala imali yonke eyangaphandle yayisiza ukuthi ingasebenzi. Bavala ama-USA dollar ukuthi angasebenzi, kodwa emakhoneni athathe emabhoda kubhadala ngayo, kodwa bathi ingasebenzi phakathi eZimbabwe, kodwa emabhoda bayithatha nakhona phanezibabe phakathi emakhemisi iyasebenza. Into yalaphana kahle kahle ayila direction.
Salibonani, salibonani bathandekayo. Okhulumayo umhlomphana umoyo ozalo ezigabeni sasenkefe eZimbabwe egwanda laphana. Hayi, thina khizimuzu nje siyizwela kwabasekhaya. Thina sisegoli lapha akunzima, akunalutho kwakhisimusi nje kufana nensuku zonke. Kahle kahle ikhisimusi ngeyabantwana. Siyabonga laphana, ngithanda ukukhulumisa bonke umndeni wakwaPindi esendaweni yaseNtefe laphana, ubaba laphana uNotho. Siyambulisa kakhulu, angazi noma ulalele naye laphana umsakazo laphana. Siyambulisa uNotho labo bonke abafowethu abasemawane labazukulu nabantwana, siyabonga.
Yeyeyeye, salibonani, salibonani ngendawo ngendawo bantu bakithi. Mina-ke igama ngumavusi, nguvusi ngilapha eGoli ngokuhlala, kodwa ikhaya kuselupane emzola khona. Hhayi bantu bakithi, siyahlupheka, abantu bayahlupheka laphana koBulawayo. Siyabona nje ukuthi into elaphana iyahlupha mpela. Amanzi ye abantu sebehlala i-3 weeks ikakhulu lapha emagwegwe. Hhayi siyacela bakithi, yeyi abantu bayahlupheka abantu bakithi madoda. Awu siyacela ngempela ukuthi kulunge laphana. Singazi 2020 lo ukuthi uhamba kuzohamba kuthini. Sisi bethatha umbuso balila nakho ilizwe seligobe ngamadoda. Kambe kwenzakalani mpela?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga ledale lephalamende lakwelemelika elidume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana John Lewis uthi usebanjwe umkhuhlane wemvukuzane i-pancreatic cancer. Imvukuzane le isimhlasele yafika kuzinga lesine, okulizinga elibi kakhulu elibulala abantu abanengi. Umnumzana Lewis lilunga lebandla lama-Democrats. Abantu abalitshumi lasikhombisa abalimale kakubi ekudubukeni kwebhomba elibulale abantu abafika phose ikhulu izolo kwele-Somalia sebehanjiswe kwele-Turkey ukuya kwelatshwa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kufe abantu ababili edolobheni le-Texas izolo ngemva kokudutyulwa ngumuntu obangenele esontweni bekhonza. Ukudutyulwa mahlayana kwabantu eMelika yinto ehlala isenzeka ngoba ukuthenga umbhobho kulula kakhulu. Kube lezehlakalo zokudutyulwa komphakathi ezedlula amakhulu amane lonyaka, kwafa abantu abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzoba Nzincube.
Yabona, into yembhobho le eAmerica izwisa usizi kakhulu umnumzana Nkomo, ngoba sokube labantu abaningi asebefile bedutshulwa ngama-military type weapons ona lawa eMelika lapha. Uzathola ukuthi i-problem ekhona lapha e-America ngendaba yemibhobho le numzana Nkomo ukuthi it's in the constitution kulilungelo lomuntu ukuthi khona abe lombhobho ahamba awuthwele uyabo so njalo lokho kutshengisela ukuthi kungani phezu kuku constitution ungani into yakho nifuna ukuba samwatha ngani human right ilungelo loluntu uyabo so ikho kunzima kakhulu ukuthi eAmerica lapha unlike amanye amazwe amaningi anjenge sithi eNew Zealand so wanti abone eNew Zealand laphana kwadujula umfana lona wabulala abantu abangu 50 kwathi uPrime Minister weNew Zealand washo bavuka betshintsha umthetho because in other countries it's not in the constitution the right to bear weapons we have one ukuthi uhamba uthwele umbhobho yi problem kuphela lapha ekhona so ikho abantu behlala bedutshulwa bebalana kula ungena eAmerica lapha ungena uthenga umbhobho eAmerica kufana nokuzingenela emagrocery uzithengela isinkwa uyabo yi problem ekhona nje kuphela elapha Mr. Ngoma
ubona likhona yini ibandla elingangena embusweni ligcine seliguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwemibhobho
ya uyabona lapha eAmerica ama-Democrats engakwenza lokho kakhulu ngoba yiwe ehlala epusha amabhili akhona lawo lapha ku-Congress and sakubona nje kusehlula laphana emalangeni nje kuphela because anti yabona ukuthi i-Congress la yalapha kuyagcina kudividana ama-Republicans engaba maningi and then ama-Democrats ebesehlela ukuthi athole ivoti yakhona ukuthi injani ipase uyabona yi-problem yakhona but ama-Democrats mbona ngani ngendlela okwenzakala kakhulu ngayo kathesi nxa bengathola ukuthi sibe bebe le majority njengoba sibabona ku-House of Representatives bephinde beyithole futhi ngale ku-Senate hanya wabona ukuthi bengayiphusha umthetho lo
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njani ntaka zomuhle siyalubonga uxhaso lwenu emakhaya abalalele kuma radio laba ku Facebook phela ababukeleyo siyabonga siyayibona imbiko yenu kulori Joyce Mapos uthi wena happy new year in advance kuzoba lo Vasco Nyaningwe Moyo uthi wena amavuko Nkomo Rejoice Mapos njalo yaphinda uthi morning mthwakazi. Becky Allen uthi this guy is supposed to be reading news. Angazi utsho mina or utsho bani. JB Mdluli uthi amavuko kankomo sithemba uhulumende uzazinuka amakhwapha. Amukele ukuthi sebehlulekile udinga usizo. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning emsakazweni ugawule kanti ngumuntu noma isibungu kuzophendula uThembani Jiyane lapho uthi i-first born kamnangakwa Clement Ndlovu uthi wena ukukhumisana kwabo kuyoleta tshintshobani ngoba bakusem WhatsApp group angazi mbona umlaleli lapha ukhuluma ngoTshamisa lo Nangakwa makhaya sinazo bese iqhubela ke izindaba zethu zekuseni ngengoma emnandi kakhulu sinake hlukani sikhangele ebezihamba phambili Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Iningi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Kwaneleke mthwakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Uqala ezosishona ngo-7 kulandele ezesintu ngo-Faster. Mina lani asipeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma. Itshone kuhle.